Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqiniseni asoma defections umama uThim Viyasi wa resigna ebandleni kumavika amathathu adlulayo ubaba uThebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke ekhwekhwe lapha ahlala khona ekuthe senqotshiwe ke wasuka ke wathena sejoyina ke laba be MDCT yikho ahamba khona yikho ke nxa esesuka esesiya kuzanu PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabo Monzora labo Khuphe ivele ingumntwana wezanu PF yikho ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele ebengumntwana umntwana wenyoka inyoka yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye wayevele sesukile ebandleni akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo hlupho lombuso wezanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuzanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla lenu lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwe-million. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza ama-by elections amaningi kangaka kumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu, abantu babanikazi bebandla.